Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 29 Mabasa 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uchayele ihlombe uzulu weZimbabwe ngokwamukela ngenjabulo imali entsha eZimbabwe Gold ebizwa ngokuthi yiZig. Uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe Zimstat lwazise ukuba intengo yempahla ikhwele ngesilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 57.5% kuyona linyanga. Uphenyo olusanda kwenziwa ngabezindaba abeCable News Network luveza ukuba abantu abafika esilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% bathi umongameli Joseph Biden genzi kahle umsebenzi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uchayele ihlombe uzulu weZimbabwe ngokwamukela ngenjabulo imali entsha eZimbabwe Gold ebizwa ngokuthi yiZig. Yona ekhangelele ukutholakala emabhanga kusukusela kusasa. Utsho lamazwi eHarare namhlanje lapho kungcwatshwa amaqhawe amathathu emathuneni awe-National Heroes Acre. UPrasidis Jeremiah usethulela lolu daba.
Lanxa kulokukhonona okukhulu okuvezwa ngabantu phezu kwemali entsha le eyeZig lapho isethulwa nguhulumende uqaliseni kwayona le inyanga, uMnangagwa umangalise abaningi ngokuthi yamukelwe ngenjabulo.
I commend all Zimbabweans for the manner we have adopted and are protecting the use of our own currency, the Zimbabwe Gold Zig. Congratulations, Vakorokoto Zimbabwe. This is our national currency and a part of the symbols of our national identity and our dignity.
Imali yamaziki ibikwa isiwe emabhanga namhlanje libhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe lisithi uZulu uzakwanalisa ukuyayithatha kusasa. UMnangagwa uqhubeke ethi njengoba ilizwe lilezitha eziningi, kungalesi sizathu ikhuthaza inzalo yonke yaseZimbabwe ukuthi ibambisane ekuthuthukiseni inotho yelizwe.
As we strive to achieve our national economic development goals, we are bound to encounter challenges. Let us pull in one direction as a united and peace-loving people. The burden to develop our own country falls squarely on us.
Kodwa omela inhlanganiso yezakabizi e-Resident Association Coalition of Electoral Reforms, uMnumzana Mavila Sikhumalo uthi aludingi ukutshayelwa amathambo udaba lokungemukelwa kwemali yamaziki.
Njengezakhamizi siyathaba kakhulu ukuthi ilizwe leli libe le mali yalo, litshengise njalo ukuthi liyakwanisa ukuziyenzela izinto zalo lodwa. Kodwa ukubuya kwemali entsha kakufuni ipropaganda kumbe omunye umuntu ukuze afune ekhuluma ukuthi izinto zihamba kakahle, noma thina siyakwazi njengezakhamizi inkinga esihlangana lazo. Nxa sigada imithova siyabona ukuthi kathesi intshintshi kakula. So sesibona thina ukuthi uhulumende wayesithi yena i-currency leyi iziki iba backed le gold lamanye ama precious minerals, kodwa hayi asikuboni lokhu kusenzeka. Sokusenza zathi backed by the security sector. Sibona amapolisa lamasota echaya abantu ama money changer ebaxotha enzindaweni lezo abasebenzela khona.
Wakwe waba umsekeli wesikhulumeli sibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, uMnumzana Ostalo Siziba, yena uthi ibandla elibusayo elezanu PF yilo elivimba intuthuko yenotho yelilizwe ngenxa yokuphatheka kwenkohlakalo. kodwa obona ngokwethulwa kwemibiko ebandleni elezano PF umnumzana Farai Marapira utshele iStudio 7 ukuthi amabandla aphikisayo yibo abavimba intuthuko yelizwe ngoba bengafuni ukubona liphumelela phansi kombuso webandla lakhe. Amaqhawe amathathu abekwe namhlanje abalisa umnumzana Nyashanash Zimiri, unkosikazi Grace Tsitsi Jalagu noBrigadier General Shadrack Leisure. Abachazwe ngumnangagwa njengabantu ababekhwabitha ukubona iZimbabwe liphumelela njalo kulelizwe eligeleza uluju lobisi. UBrigadier General Veja ubhubhe emhlaka 16 ngenyanga edluleyo kaMpimpitho, kuthi uZimiri laye wabhubha ngalanga linye ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane oyichukela owe-diabetes. Unkosikazi Jadaku yena ubikwa ebhubhe ngemva kokugula okwesikhathi esifitshane.
Kusenjalo, uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe Zimstat lwazise ukuba intengo yempahla ikhwele ngesilinganiso sokungamathumi phose ayisithupha ekhulwini 57.5% kuyona linyanga sisuka kumathumi amahlanu lanhlanu ekhulwini i-55.3%. Kodwa ingcitshi yezenotho eyaseMelika umnumzana Steve Hank uthi inani leli selikhwele lafika ku-2486% okulinani eliphezulu kwamanye amazwe wonke omhlaba. Lokhu kuza ngalesi sikhathi ibhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lisanda kwethula imali entsha eZimbabwe Gold kumbe ZIG ngenhloso yokumisa ukuphela amandla kwemali yeZimbabwe. Imali yephepha kanye lamakhoyini zikhangelelwe ukuqala ukutholakala emabhanga kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho esebenza lenhlanganiso ye-Center for Disability Rights umnumzana Masimba Kuchera.
Impahla liqiniso ikhwelile eZimbabwe nxa siqhathanisa esasilakho ngenyanga ephelileyo le nyanga le esanda kwedlula kulokukhwela owenzakeleyo. Kodwa bona njengani ama-figures aweZimstat angaba aphansi kakhulu, ababa uhanki angaba aphezulu kakhulu. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi kwaba lokukhwela kwentengo.
Nxa sikhangela imbiko le, kulomahluko omkhulu kakhulu phakathi kwe-57.5 ekhutshwe iZimstats kanye le-2486% ekhutshwe ngumnumzana Hanke. Kutshoni ke lokhu, kungani kulomahluko omkhulu kangaka?
Siyakubona ukuthi kwenzakala sibili nxa ama-economists bekhona bezama ukuthi baqhathanise ama-numbers behlanganise lokhu lalokhuya ukuze babuye le-format yabo kumbe le ndlela yabo eku-calculator intengo leyo. So uzabona ukuthi abanye bazangenezela izinto ezingaba ngama-basics calculation yabo, abanye bazakhipha okunye abangacabanga ukuthi ngama-basics. So khonokho ukwenza ukuthi i-result esingayithola after ama-calculations lawa ihleyithiyane kakhulu.
Sibona kusasa kuyikho lapho okuzaqala ukutholakala khona imali yephepha kanye lama-coin elizweni ezigi le. Libona sengathi ukutholakala kwemali le kuzaphathisa na kunotho yelizwe leZimbabwe?
Angibone uphathisa umnotho weZimbabwe masinya. Esikukhangeleleyo ukuthi sibone ukuthi into ezincane ezinjengokuthenga amatamatisi MCN kumbe ugadi public transport bezithathwa amadola ngoba bekungela mali encane okwehlula idola ikhe. So zabona ukuthi abantu bazaba yini le relief ngokubuya kwama-notes lama-coins lawa. Kodwa uthi kungaba lo mehluko masinya, angiboni ukuthi kuzaba lo mehluko masinya.
Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi yezenotho esebenza lenhlanganiso ye-Center for Disability Rights ubexoxa le-Studio 7 eseBhilitane. Kweziphathelane leMelika, Uphenyo olusanda kwenziwa ngabezindaba abe Cable News Network luveza ukuba abantu abafika isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% bathi umongameli Joseph Biden genzi kahle umsebenzi. Abafika phose isilinganiso esifanayo bathi balakho ukuvotelwa ngumongameli umnumzana Donald Trump hathi uBiden. Kodwa ezinye ingcwethi zithi akukacaci kahle ukuba abantu bazavota njani ngolwezi lonyaka kukhetho lukamongameli okuncikilana ababili laba. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Dan Moyo odabuke eZimbabwe ohlala kwele Melika.
Kuyinto ekhathazayo kakhulu uma kuyukuthi atshengisa ukubana uTrump uyakhokhela umongameli Biden. Kodwa mina ngokwazi kwami ama-polls esikhathini esiningi awekho accurate ngoba it's a guesswork. Isample yabantu abubabhekile obasemplayo kuyadiphenda ukuthi usemplay abantu kuphi. That's why sizobona ama-polls ehlukana between different pollsters. Omunye ubuya esithi yena ama-polls akhe athi, omunye athi ama-polls akhe athi ukuthize. Kodwa yes, kuyinto ekhathazayo kuma-Democrats ma kuyukuthi uTrump ulokhu ebonakala engumuntu okuthiwa uyakhokhela. Kodwa masiya kumkhonomi ngaseqinisweni, umkhonomi wamanje e-America ungcono kakhulu by far udlula umkhonomi lapho uTrump ayebusa khona. Sitsho masikhangela imisebenzi, i-unemployment rate iku-lowest that is ever been. Iyakwazi ukuthi uTrump echiye umbuso i-unemployment rate yayisikuboma-10%, khona manje ikuboma-3.7%. So yes, abantu bangakomplaina ngokukhuphuka kwentengo yezinto, kodwa imisebenzi lamanye ama-indicator omkhonomi akhombisa umkhonomi oqinileyo. Le dollar masikhuluma ngalo khona manje likhuphukile futhi again i-strength yalo ukudlula amanye ama-currencies.
Ye, maso kunje-ke ama-democrats kumele enzeni njengoba usitsho usithi abanye sebengazani babona ngani awuhambi kahle?
Okokuqala, I think ama-democrats awenzi umsebenzi omuhle ekukhulumeni ngokuphumelela okumkhonomi okwenziwa yuhulumende kaBiden. Esikhathini esiningi bavumela ama-Republicans ekutsheleni abantu ukuthi liyahlupheka and lihlupheka ngoba ngama-Democrats ayenza lihlupheke ngoba yiwabusayo. Eqinisweni okuningi abakukhulumayo ngamanga, but abantu ngoba abakhangelisisi izinto zonke kahle kahle bagcina bekholelwa lokhu abakuzwayo esingathi yi-propaganda. So ama-Democrats kumele ukuthi basebenze kakhulu ekuthini labo eyabo i-message izwakala emphakathini.
Umnumzana Dan Moyo ngodabuke eZimbabwe ohlala kwele Melika ubexoxa loGibbs Dube oweStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Kusenjalo kusetshenziswa imibala etshiyeneyo kumabonakude kwezokhetho eMelika, kutshoni ke lokhu.
In U.S. politics, it's commonplace to hear about red states and blue states. In red states, the majority votes for Republican Party candidates. In blue states, most vote for Democrats.
Kwezombusazwe kwele Melika kulezigaba ezisekela ibandla lama-Republicans okubizwa ngokuthi ngama-red states, kube lezinye ezisekela ibandla lama-Democrats ezaziwa ngokuthi ngama-blue states. Ezigabeni zama-red states, abantu abaningi bavotela ibandla lama-Republicans, kuthi njalo kuma-blue states lezi zigaba ezivotela ama-Democrats.
U.S. television networks get credit for the shades of meaning. As color TV gained popularity in the 1960s and 1970s, networks started using color-coded maps to show election night results. At first, there was no consensus on which color would represent which political party.
Imibala esetshenziswayo yasungulwa ngomabonakude ngeminyaka yama-1960s lama-1970s. Waqala ukungela kuvumelana ngokusetshenziswa kwemibala le.
But during coverage of the 2000 presidential election, most networks used blue for Democratic states and red for Republican. People then started using red state and blue state as political figures of speech.
Kodwa ngomnyaka ka-2020, ngesikhathi sokhetho lukamongameli, kwasetshenziswa umbala oluhlaza ohambelana lama-Democrats, kwasetshenziswa njalo umbala obomvu oveza usekelo lwama-Republicans. Abantu baqala ukusebenzisa imbala le yezombusazwe nsuku zonke.
Purple states, also called swing states, are a blend of red and blue.
Izigaba ezilombala oyiphephulu ngezingawela kuma-Republicans. Republicans kumbe kuma Democrats. Izigaba lezi zilakho ukuvusa kumbe ukuwisa ibandla ngesikhathi sokhetho.
They're so evenly divided, they could tip toward either party.
Lokhu ngokunye okwenzakala kwezokhetho kwelemelika. Abenhlanganiso ephathisa emsebenzini wokuhlinza abalesimo sokudabuka kwendebe laphakathi komlomo e-Operation of Hope yakwelemelika bakhangelele ukuqala ukuhlola abalalesi simo andubana babahlinze kusukusela ngomgqibelo esibhedlela seMpilo General Hospital koBulawayo. Abantwana laba bazahlinzwa kungelambadalo, ukubika u-Anastasia Ndlovu.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Operation of Hope, uDokotela Jennifer Mora, utshele iStudio 7 ukuthi sebelungele ukuqala ukuhlinza abantwana abaleminyaka elitshumi kusiya phezulu. Uthi odokotela abazakwenza lomsebenzi kabasoze bahlawulise muntu ngoba beze lemithi yonke edingakalayo kusukela mhla ka 4 ngkwenkwezi. Umqondisi wezempilakahle koBulawayo udokotela Mafio Siyamuchembu uchasisa isimo sokudabuka komlomo laphakathi kwawo eseCleft.
Cleft uchukuthi ukuvuleka ukuba lesikhala. Lip indebe kujayele ukuthi indebe yomlomo eyangaphezulu engahlangani, bekho kuthiwa i-cleft lip. Palate luphahla kumbe ingaphezulu yomlomo ngangaphakathi, uphahla lomlomo ngangaphakathi. So cleft palate lakho ekungahlangani kumbe ukuba nesikhala ephahleni lomlomo.
Uqhubekele phambili esithi ukwelatshwa kwesimo lesi yikuhlinza umuntu isikhala sivaleke.
Kushane lo welatshwa kuphela nge-operation surgery. So abantwana abazalwa belomlomo ongahlangananga ephahleni lawo kumbe indebe engaphezulu engahlangananga abale cleft lip and palate belatshwa nge-operation eyenziwa ngo-specialist surgeon ababizwa kuthiwa yi-maxillofacial surgeon kumbe o-plastic and reconstructive surgeon. Asilabo labo dokotela koBulawayo bakhathesi. So sibathola bevakatshile bevela ila eHarare kumbe kwamanye amazwe.
Iningi labazali abalabantwana abalesimo sokudabuka indebe laphakathi komlomo abenelisi ukuhlawulela ukuhlinzwa kwabantwa babo. Omunye umzali olomntwana olesimo lesi unkosikazi Nompilo Nyathi.
Ngizalele khona empilo evele so ngizala bathi bazamoperate baphinda bathi umncane mbuye la after 6 months. So after 6 months andivange ngithanda ukuya layo ngokubani mamam wayeintongosi. So kathesi sizele lihleli.
Unkosikazi Silobuntu Mpofulayo uthi ulomntwana odla nzima ngenxa yesimo lesi.
Levin uzalele esibhedlela sibhedlela kwesibili. Umntwana lo uzelwe ngo-Levin uzalele esibhedlela seTsholoti. Wayene-cleft lip palate wa-operatwa ngo-2013. So lo nyaka kini ngicela ukubana azovalwa phakathi kwezinye ukuthi ekhulume esikolo. Amatitshara bathi kabamuzwe amabala awakhulumayo. So nxa engalungiswa and ngingathaba ngibonge inkosi ukubana inkosi ikhona sibile emhlabeni.
Omunye njalo umzali olomntana owazalwa elalesi simo unkosikazi Charity Mudimba.
Ngihlala inketha 7 umntana wami andiswanyoni ngambelethela khona apha empilo ele-cleft palate kodwa hayi ukuthengibasakula kuthiwa lutukhakangawoukuthiwa phela nxa samdlalela ndiwuthaze opera sele-10 months.
Isimo sabantwana abazalwa bedabuke indebe laphakathi komlomo kasivamanga. Odokotela bathi lokhu kudalwa yikungakhuli kahle komntwana esiswini sikanina. Kulungiswa ngokuthunga lapho okudabuke khona. Abezempilakahle bathi bayasilela odokotela eZimbabwe abazi ukulungisa isimo lesi. Kungalesi sizathu abenhlanganiso le kubiza inkulungwane ezintathu zamadola eMelika $3,000 ukuhlinza lokulungisisa isimo lesi ese-cleft lip le-cleft palate. Abenhlanganiswe Operation of Hope ebunjwa ngodokotela abadabuka emazweni anjengeBrithani, India lamanye ivame ukuba lenhlelo zokwethekelela kweZimbabwe kanye ngomnyaka kumbe kabili besiyaphathisa abantwana labadala abazalwa belesimo lesi. Baqhuba umsebenzi ofanayo kweZambia, eMalawi lakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikhansili yedolobha lakobulawayo lamuhla ihlangene labo somabhizimusi lapho okucujungulwe khona uhlelo lokwakhiwa kwedamu elizabizwa ukuthi yi-glass block kumbe bophoma elikhangelelwe ukuthi lethele leli dolobho amanzi ngesiphangiphangi. Usolo dolobho wakobulawayo uCouncillor David Coulthard uthi uhlelo lolu luzasebenza kuze kufike umnyaka ka-2037. Njalo kuyabe sekudingakala ukuthi kube lamanzi avela kugwayi Shangani lezinye inhlelo zokusebenzisa amanzi kanenginengi ngemva kokuwahlanza eze-recycling. Ukuze sizwe okunengi okuhlafune emhlanganweni walamuhla osithandekile Mhlanga owe-Studio 7 uxoxelo Councillor Khalazani Ndlovu, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ekhansilini yakobulawayo.
Ingxoxo bezikhona zingasoza kuqala, bekuyingxoxo zesibili esikhangelele ukuthi ezanamhla kade sezisezingeni eliphezulu mpela. Sikhangelele ukwakha idamu le-glass block elibizwa ngelinye ibizwa kuthiwa yibhophoma elisemathebeleni South eFilabusi. Sikhangelele ukuthi ingxoxo lezi esibe lazo namhlanje sizazifinaliza before end of May. Idamu leli likhangelele ukuthi lizaba lilamanzi amaningi azabuya ubulawayo nxa lingagejwa. Ubulawayo kuzayehlisa izinga lokuswela kwayo amanzi, sabe sisenelisa ukudonsa amanzi amaningi kulelo damu.
Siyezwa njalo ukuthi lolu luhlelo olungaphangisa kulalo luyana olunye olukhangelelweyo olwemathebeleleni Zambezi Water Project. Singabona liphela nini leli damu?
I-time frame ayikabi khona on paper yet, kodwa ke thina ingxoxo zethu ikhansili lalabo abafisa ukusigebhela idamu sileqinisa ukuthi by end of May sizoba sesiziqedile. Then njengoba likwazi ukuthi nasiyi-local authority, siyathatha ke esikudiscussileyo sikuhambise phezulu ukuthi kuye-approvewa kuhulumende. Singaqeda ngo-May sesihambisa kuhulumende, nguye ozabe ezasidetekthela ipesi yokuthi siyaqalisa nini singasiyeqeda nini, kusiya ngokuthi yena uyasiphendula nini. Ngoba ngingathi sikhangele ukuthi liyasinika amo singaba la amanzi kulelo damu in 18 months, but i-18 months lezo sithatha lapho esiqale khona ukugebha idamu. Asithi thina sikhangele ukuthi sizaphendulwa masinyane nguhulumende mhlawumbe la adonse izinyanga khonokho kuyaloke kusifaka umthwalo onzima emahlombe. Kodwa uhulumende indlela esimkhangele ngayo laye ngendlela asizwela ngayo silethemba ukuthi hayi lezi ngxoxo uzaziphutshisa masinyane la efake isidingo.
Kodwa likhangele ukuhambisa nini kuhulumende lolu daba?
Lolu daba sikhangelele ukuthi luhambe kuhulumende inyanga kaMay ingakapheli. Inyanga kaMay ingakapheli ngoba i-council sizathi phinda sihlale enye ingxoxo mhlawumbe sibe le-resolution ku-full council. From there sesihlanganisa amaphepha athile ukuthi ayenelise ukuthi ayefika kuhulumende. End of May thina kobulawa sesesiqedile.
Kodwa lona uhlupho lwamanzi lunjani sikhuluma kanje?
Uhlupho lwamanzi kobulawayo kalukayehli, luqhubeka lusanda njengoba sisazi isomiso. Silokho sihamba ngama 120 hour shedding okuthi sometimes sigcina sisiba le nkinga zokuthi ama-pipes ethu laphana ma engaphampi kahle. Amanye amalokishi agcina ehamba more than 2 weeks engelamanzi, okuyilo uhlupho olukhulu osihlangana lalo izakhamizi azisathokozanga ngalokhu lathi siyakubona ukuba akusekho kahle.
Le madamu akulabubele.
Emadamu akulabubele ngoba izulu kalinangaphela. Sikhumbuzane njalo ukuthi i-catchment area yethu i-Mat South. I-Mat South kayilazulu.
Lo ngukosa ngukansila Khalazani Ndlovu umgcinisihlalo wecommittee ebona ngenhlelo zamanzi ekansili yakoBulawayo obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga oStudio 7. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imbono yenu lenabalaleli beStudio 7 elithumele ngeWhatsApp.
Injani kuStudio 7, hayi nathi siyaphila lapho esikhona. Lapha ngilombono lapho mfundlambe ngubone sokuStudio 7 ukuthi hawo siphathi kahle. Izakhamizi zokoBulawayo bayazithengisela amatamatisi, lokhu lalokhu abantu ukuthi bezama uncedisa ayimuli zabo ngoba vele kunzima. Akula kudla eZimbabwe kamende yadinga ukuthi idingele abantu ukudla. Kodwa amapolisa omakhokhobe batshona bebathathela izinto. Into engabukekiyo ngathi kamende yakwazi. Bada baphila njani abantu baavoida ubusela ukuthi kungabantu bengakrethi ubusela. Bezidayiseli. Omunye nithengele ngalakho lami ngithenge ngithenge engalakho komunye. Kodwa batshona bebagijimisa imini yonke. Sithi into le impi.
Kanti uThembo Mohata akasengu-vice president. Kodwa eyi kwenzakala kuhle ngebatona ikithi besindebeleni kunzima la madoda laka acti njengamadoda mani uKhembo Mohata benga-acti njengabafazi yini manje oyabuza uhambe ulandela kuphela njengomuntu odonswayo ongaboniwe uChivayo nguye osengu-vice president uchiwe ngakhe kuse-Iran kodwa uChivayo nguye sesimbona manje all over nguye osebhizi lomnankakwa duzulo kamnankapha uphi yena uKhembo Mohata.
Studio 7, Studio 7, njani lonke balalela bahle siyaphila mbijana. Yazi nxa ngilalela ubaba logulayo lo usweli kusuye esibhedlela uthi ngumalaki inkomo lo umuntu ofuna kusuye esibhedlela lo uyagula lo agula sikusigulela gulela gulela ngokuthi khona ngale kogodlwayo abantu amajiyampondo ukuthi bathatha ngaphi umuntu longaphelelanga lo bezomnika isikhundla kwakhe kwezani lokho kube sihumanela thina. Engaye support izani yithina bezani PF yithina bezani PF uzama ukuthini kade yiko le studio bamxotsha bamxotsha uthi ayivele phambili sihlelo ze studio akazizwa into eyikhulumayo akazizwa shema akazizwa shema abanye bakho believe gawele labo Joseph Chuma bangcono bayahumana kodwa isikhu lokho kamalaki lo
asibakazi nabalaleli baka Radio 7 lesimanga ngabantu bezani laba bakhuluma manje especially lo kuthiwa ngumalucky Nkomo ethi ukuyikhulumela uthi eZimbabwe kuright yini e-right malucky Nkomo eZimbabwe ngoba ngisho zona iziphatha amandla zayo iZanu PF iy'ngane zabo zifunda phandle kwamazwe akulazikolo yini eZimbabwe bona nxa begulile baphuma phandle kwelizwe akula maklinika yini eZimbabwe. Yazi yonke nje into elisikela yona ngamanga lina endaliyenza manje kathesi ungayibheki i-government yakhona izindawo eziningi ifuna kubhadalwe nge-US dollar kodwa ithi abantu abasebenzise khona lokhu okuthiwa kumbe kuthiwa yini khonokho okuvuyileyo khonokho okuyimali abantu abasakufuni ngoba labo abakufuni.
Zingelele enkundleni siyitshona njani kustudio 7 hayi isihluku esenzeka elizweni sakithi ngesikhathi sombhuqazwe ngesikhathi kubhuqwa abantu basemathebhelelendi wakubuhlungu kakhulu isihluku esesilaphana ambona ukuthi kukhona lapho esake sayenzeka khona umhlaba wonke jikelele.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa lelandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje sikhangela udaba lokwethulwa kwemali entsha iZig ephepha leyamatshe ezabe isitholakala emabhanga kusukusela kusasa. Singayihla kuyehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Mnangagwa utshayele ihlombe uZulu weZimbabwe ngokwamukela ngenjabulo imali entsha eZimbabwe Gold ebizwa ngokuthi yiZig. Silugqiba ke lapha uhlelo lwehlala namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.